Bekwe isiphithiphithi lamhlanje phakathi kwedolobha leGwanda lapho iningi labazali selithenga impahla zabantwana abafunda behlala ezikolo emabhoarding bona bahambe ezikolo lamhlanje. Izikolo zivule elizweni lonke jikelele kusasa njalo abazali esixoxe labo bathi babhekane lobunzima ngoba intengo yempahla zesikolo isiqongile. Izigqoko zabafundi bemfundo yaphansi ebezibiza amadola alitshumi lambili sezibiza amadola alitshumi lasiyagalombili. Kodwa amabhathi abebiza amathumi amathathu lasithupha sebiza amadola ngamathumi amane lasiyagalombili. UNkosazana Memory Ndo obephelekezela umntana wakhe ukuyagada ngomunye walabo abakhale ngentengo yempahla zesikolo.
Ezindi January zikolo zikovula nduri zibu.
Njengoba sekungujanuwari zikolo sezivulwa ekulungiseleni abantwana izinto zesikolo sibhekana lenhlupho zemali ngemva kokusebenzisa izimali eziningi ngoDisemba njalo amabhuku kanye lama-uniforms sokudula. Abantu be-transport labo bakhwezile balandela abantu bamagrocery.
Ukusilela kwemali emabhange sekudala ukuthi iningi lisebenzisa amakhadi lapho lithenga ngezinye zezizathu esezidale ukuqonga kwentengo yempahla zesikolo. UMnumzana Sibangilizwe Ndlovu ngomunye wabazali okhala okufanayo esithi ukusilela kwemali emabhanga kudala olunodubo ngoba ezinye izikolo zifuna imali ezandleni.
And bekunzima ukuprepare abantwana besesikolo khonapho kumele nxa usiyabhadala ikhesh yangkhona esikolo tholakala imali yangkhona abala swipe abala ecocash and bekunzima lama-inform angkhona adura hambe ebhenki uthi edinga imali yangkhona uyitholi.
Kungenani lokuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa esikolo ngembangela yokungabhadali, iningi lama-boarding avuma ukuthi abafundi beligxobe esikolo bengabhadalanga. Iningi labazali lithwele nzima ukuhambisa abantu ababo esikolo ngoba kungela mafutha ezimoto emagalajini okudala ukuthi athengiswe ngentengo ephindwe kabili sitha. UMnumzana Herbert Moyo ngomunye obhekane lodubo lokusilela kwamafutha ezimota wena aphele kuwo wonke amagalaji aseGwanda izolo ebusuku.
Ya nje abazali lithwele nzima kakhulu sibona lolu dubo olwefiweli kumele sihambise abantwana ezikolweni njengoba izikolo sezivulile sozaze kusi-affecthe ukuthi sihambise abantwana ezikolweni ngoba ifiweli inzima ukutholakala. Uyafika egarajini ufike umisikhathi eside umile elayinini ngoba ifiweli itholakala egarajini liyi-1 seze si-opte ukuthi sibahambise ngezinye izimoto lazo eziyabe zingekho sefu ukuthi abantwana befike kuhle.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuze ngesikhathi uhulumeni kamongameli Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ephethe sithi ulungisisa umnotho wakuleli. Ngingu-Albert Ncube, owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.